inhlanganiso le esiyibona esadet esikhulu ngayo eqala kusasa nje iyabinto eqakathekele nje nxa vele umnotho welizwe uhambelana lokucabanga kwamanye ama-members esikubona kathesi nawo nikuthi thina vele umnotho wethu bawumanga wuhle nxa sikwehlula ipolicy e-democracy kumbe e-governance yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambe kahle. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawo kathesi owesade uzanceda ungathiwa vele thina umumo omnotho wethu kawumanga kuhle. Iqiniso yokuthi yona i-industrialization policy iqondane leyinye imithetho ehambelana lokuba yimemba yesadec i-infrastructure okwamagedi njengosi okuyimigwaqo nxa khonokho kungalungisiswanga okutholo nxa kungenamagedi imigwaqo ebhidlizekile imithetho yakhona imigwaqo ebhidlizekile angiboni kunganceda lutho ngoba vele imithetho yethu yona thina singabantu bekhaya bezimbabwe kayenanga kuhle emnethu kutho ukuthi asoze siphumelele singenelane leminye imithetho engalihlakaniphile eBotswana kumbe eMauritius kumbe eSouth Africa kufanele thina sicale sizilungisise thina imithetho yethu ihambelana lemigwaqo lemagethi yethu. Khuluma iqiniso bakithi ukuthi ukuba ngu-chairman yesadec asiyo nto ethusayo nelizopha nje elihambelana lokuthi engxenye umhlangano lapha kodwa ngaye thina vele njengathi beZimbabwe singabantu abaziphetheyo esilombuso omuhle esilemithetho yemihle ehambelana lo mnotho ngaye ukuba ngu-sadec chairman kungahuga abanye osobhizinisi abanezimali abavela e-South Africa abavela e-Mauritius kumbe abavela ngaphandle kwelizwe emazweni akhatshana ngoba baye bethokozela khonokho ukuthi thina sesizimisele ukuthi sizinjise kodwa njengoba ngingathi ukuthi thina imithetho yethu yombuso ukhetho lethu into zamagethi konke akumanga kuhle kuthi ukuthi vele ukuba ngusiyapethe nowesade kumzalimnyakakho akufunza kutho lutho ngabantwana nje abadlalayo lizopha nje lizakwedlula.